Umthetho o-Section 139 of the Urban Councils Act ubeka kahle ukuthi u-town clerk angamiswa umsebenzi ngusodolobha. Lapha ngasikhayela ubulawa usodolobha ngubaba uSolomon Mkhulu. Akula omunye umuntu ovunyelwe ukuthi amise umeya umsebenzi. Ukambarami ungi-acting mayor kalawo amandla okuthi amise umeya umsebenzi. Ngakho ukumiswa kwa-town clerk umsebenzi akukho emthethweni.
Singathi-ke siyabona incwadi esilotshwe ngu-chamber secretary esithi hayi vele u-acting mayor kenzanga kuhle, kambe ubona ngazani ngabe bekubeke kuhle khonokho?
Bakubeke kahle kakhulu ngoba u-acting mayor kalawo nalawa amandla usebenzise esingathi ngamandla angelawo.
Siphinde sabona njalo-ke kudaba lolu u-town clerk yena ngokwakhe engani uthethisana-ke lo mnumzana Tinashe Kambarami. Emthethweni kuyabe kubekwa njani khonokho nxa kule nhlamba eziphongo kithizwa kangaka?
Okwenzakeleyo ukuthethiswa kwabantu ngu-town clerk yinto engekho nje, yinto engekho emthethweni. Ngibona ukuthi nxa sibona ividiyo le ekhona ku-social media kungabe kuyinto eyenziwe ngoba ezithole exhotshwe elihlweni yilaba abantu. Kambe nanzelela ukuthi abantu abangelamandla nxa bengabuya bekuxotshwe ofisini uzama ukubatshela ukuthi hhayi, melelani umeya, umeya nguyofuza ukuthi axoxisane lami nxa kuyukuthi kukhona engiphambanisileyo. Uthola abantu sebesuka bekuaccuse of i-corruption. Ngibona ukuthi ufakwe ekhoneni wagcina laye eselahleka esekhethisa okungikho emthethweni okungaqondanga. Ngokunanzelela kwami kufuze ukuthi axolise.